ndaba ku VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 27 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi uxolo kambe uhambo lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi leAfrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la luzaba nempumela enhle na.
Uyazama ukuthi aziwe eAfrika ngoba ngumuntu la oqale khona manje ezombangazi ngikhangela ukuthi uthethe amandla ukushona kaSandra. So angazi ukuthi amazwe eAfrika bazomemukela kanjani ukuthi amazwe anganani. Ngiyacabanga ukuthi amazwe amaningi ngaba mazwe lomuntu lo ngoba hayi isacathula kakhulu kwezepolitics.
Ngule siphathamandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngendlongo ngenjongo yokuzehlaziya umomo wendlala lokuthi ncedobani lumanyano ongalupha abantu abalambayo.
Isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufika lapho uchecko nambona ngani lanxa ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade ngikuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kubona lo msakazo wenu we-Studio 7. Kulesiphathamandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzehlaziya umomo wendlala lokuthi ncedobani lumanyano ongalupha abantu abalambayo. Uhambo lolu luza ngesikhathi lapho United Nations isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million, ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka, abadinga usizo ngokuphuthuma. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxelo wake waba ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende umnumzana Bednico Bebe, yena othi mubi umumo esigabeni sakhe.
Umumo mubi ngoba ke njengoba kuthiwa ukuthi abantu bakhangele udubo lwendlala, udubo lwendlala lukhulu kakhulu. Singabonga ke i-United Nations, ngithi sibonga i-United Nations ngokuba nombono obanzi ukuthi babuye bazeplanela laba abafuna ukubusa bengakwazi ukuthi kubusa kuyini, bengakwazi ukuthi kuplanwa njani. Sibaplanekele i-United Nations sibuya kuzekhangela ukwenzela ukuthi ke bese bedinga ke imali zakhona ezokuthi kuncedakale abantu bancedwe ngokudla, ngoba ukudla sikhuluma kunjenje nezulu lakhona alini okuhlanganisayo liyena liseqa kwezindawo kwezindawo umumo mubi kakhulu. So ngesivele i-United Nations sikhangele ukuthi lanxa kungaba labantu abangaba lokulamba lonyaka sebehle bekhangela baze babone nesivuno esizaphuma eminyakeni olandelayo. Kuyinto enhle ke kakhulu lokho kwenziwa i-United Nations. Ngikhuluma kunjenje baningi abantu abanganesiyo abangatholi imali ezanele ukuthi bathenge ukudla, bakhangelele ukuthi baphiwe ke ukudla ke nguhulumende. Ngenxa yokuthi uhulumende wethu uyehluleka ngenelisi lokho i-United Nations siyayibonga ngoba ke isize ngenela ukuthi inceda abantu bangabulawa indlala.
Ukulima khona balima yini abadala esigabeni sakho?
Ukulima bebelimile abaningi bahluleke ngezulu, kodwa ke hayi abaningi kuyathembisa kulethemba lokuthi ke laba abalutshwana bala abathola ukungcono ke bazancedakala. Kodwa ke ngithi ke uneni isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufihla lapho uchecko nambona ngani lanxa ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade singakuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo. Kungasenani ke kulalokhu ke okuthiwa yi-climate change njalo okudalwa abanye abakwenzayo babenza ngokungazi, kodwa ke uhulumende ule kuye kufanele ukuthi afundise abantu ukuthi-ke okubangela i-climate change kuyini njalo kubangela kuyini into bani okufanele abantu bazenze ukuthi bazi ukuthi bavikele ke ukuqhubekela phambili kwa-climate change. I-climate change ke isesenza ukuthi ezindawo zibe lani zibe le drought ezindawo zibe lezulu eliningi elicina ke futhi ke sibe lendlala ezulu lankhona izulu ngaba ningi kakhulu sibe lendlala lingaswelakala kuba lendlala so i-climate change yenza ukuthi umkhathi ungasabi umkhathi esasiyayo njalo ususenza ukuthi abantu bangabikwazi ukuplana kuhle ukuthi balime ngasiphi isikhathi lapho abangathola khona izulu elanileyo ekadeni sasikwazi ukuthi izulu libuya ngesikhathi esinje kulinywa ngesikhathi esinje kudliwa ukuchinzwa ngesikhathi esinje khathesi ngenxa ye-climate change lokho esasikubona ekadeni sakusenzakali kathesi.
Ungathi bakhona yini abalambayo eNkayi South okokuthi sebeseqa ukudla kwemini kumbe ukudla kwantambama?
Bebekhona sibili labo abakade begciweke luhlelo lwe-Vision okade luncedisa abantu ekade bekhangelele kulo mumba kade beuhola owehle social welfare nokuthi bathengeke e-GMP. Bakhona-ke abantu abanjalo abangalazi imali zona lezo njalo abangazange bathole okwaneleyo-ke ku-welfare yibo abagcina sibabona sibesidla kanye ngelanga.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe owake waba ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseNkayi. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi leAfrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la. Embikweni awethulwe yileli bandla izolo, umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuphenduka elizweni ekupheleni kweviki, kodwa akukhulunywanga ukuthi amazwe la ngawaphi njalo mangaki. Omunye wabasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu, umnumzana Elias Mutsuri, othiwa kaxotshwe ebandleni ngabanye nguye oza kuba ephethe isikhundla sikamongameli, ukutsho umbiko we-MDC. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius J. Simana Mpofu.
Ya, ngibona ngathi uyazama ukuthi aziwe e-Afrika ngoba ngumuntu la oqale khona amandla ezombangazwe, sikhangele ukuthi uthethe amandla okushona kathandayo. So angazi ukuthi amazwe e-Afrika bazomemukela kanjani lokuthi bamazi kanganani. Ngiyacabanga ukuthi amazwe amaningi abamazi lo muntu lo ngoba isacathula kakhulu kwezepolitics. So asazi nakhona noma mayefika kubo ufika akhulume ngani, ubatshela ukuthi ulufunani, ungubani, ngoba kunzima ukuthi abanye bamemukela abamazi kwezombangazwe kakhulu masikhangele i-Afrika ngokuma kwaye kwenzekile lokho.
Kodwa sike sakubona kuminyaka edluleyo sibona ungani amazwe awezwekazi le-Afrika akhanya kawemukeli amabandla asacathulayo afana njenge-MDC. Ubona ungani kuyanceda yini ukuthi abhode kuwo amazona la bona bekhanya bengabamukeli?
Kunzima ekuthi kubonakale exactly ukuthi yini ezophuma ngoba akuzokumsiza kakhulu ngoba khangela amabandla amazwe e-Afrika amaningi angikhona alokhu esekhokhelwa ngama-liberation movement. Ngemva kwama-liberation movement kuye amanye amabandla asukelawo akhula ngokushesha. So ama-liberation movement amaningi akuthi ayi-Afrika la amabandla lawa akunzwa khona manje abawemukeli ngoba ngabathathi nje amabandla alezifiso zabantu Afrika thatha nje amabandla athunywayo ngabantu bamhlophe noma okunye ankhona kwathi kuqiniso kodwa-ke bona abawemukeli. So kuzoba nzima ukuthi yena ngokwakhe uchamisa ukuhamba wakha kwenza esiye Afrika kumsize, mhlawumbe kungamsiza kodwa akuzukubonakala kakhulu, akulathinto olukhulu azolithola ngohlekelo olukhulu azolithola emazweni aseAfrika. Maye ngabe efika kwamazwe aseAfrika uze kwemukela ama-opposition party afana nebandla lakhe, hhayi la amabandla amadala abamazi bazukulemukela ibandla le-NDC kabalazi vele.
Kuthiwa uhle wathiya umlayizelo wokubana ozabe esaphethe isikhundla sakhe ngumnumzana Elias Mzuri lo okuthiwa kasafunwa ngabanye, kungakutshengisani lo?
Mhlawumbe ingaba indlela yokuzama ukutshengisa ukuthi usafisa ukuthi asebenze nomzuri loba njalo nto kasafuna ngoba ukungafuna kukamzuri lokhu akubonakali ukuthi kusuka kuphi, uyesatshwa uyitreti kushamisa. So uzama mhlawumbe ukuthi angathi kuzonto ezeduza ukuthi mhlawumbe basebenzisa la bonke kodwa into kusazakala khona ngeqiniso ukuthi into efuna ngumtshamisi ngumtshamisa nezomtshamisa leyo ngeyokuthi abe nguye okhokhela ibandla ngoba khona siyeza ukuthi ma icongress leyi abayihlelileyo iphumelela isiba khona ngesikhathi esikhethiweyo bazama ukuthi kungabi khona umuntu ozoncintisa isikhundla soba ngupresident kungabi khona umuntu ozoncintisana naye esikhundleni sokuthi abe ngupresident but so ukufakwa kumjiri khona kungabili ngabe zama ukuthi ambambe amfake ekhwapheni lakhe eduzane ukuthi mhlawumbe avume ukuthi okay mina yimi upresident weparty ngizokhokhela iparty or azame ukuthi amthulise or kube ukuthi uzama ukuthi am-expose abantu amfake ebantwini ukuthi hhayi nangu sisebenza naye ningaze lambalekisa aningaze lanixhothele kudeni kuza kona ngathi banja alinademokrasi akabuye siye kucongress ma kuyokhona congress adliwe ma edliwa so kukabili into zakhona ngoba ushamisa ipolisi yakhe ukuthi ufunani ngokukhokhela kwakhe ilizwe akubonakali kahle kakabi nekliye polisi ekhona ukuthi abantu anawo ufuna ukusebenza nabo kanjani yena ufuna ukusebenza ngayiphi indlela esiya phambili so kule question lapha enkulu ekhona khona kodwa uzothiya umuntu angasamthembiyo kanjani esikhundleni.
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo lamuhla. Uhulumende uthi ulindele amabhasi angamakhulu amabili i-200 ukuthi engezelele inani lawe Zimbabwe United Passenger Company awezubukho. Umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amabhasi la athengwa ngemali eyadingwa umongameli Mnangagwa njalo aza kwengezelela imota zokuhambisa emadolobheni. Uthi wonke amakhansila kufanele aqhube uhlelo lwamabhasi lolu njalo maningi amabhasi azayo okuzabangela ukuthi amanye asebenzele emaphandleni. Uthi amabhasi ezubukho asengezelelwe eHarare esuka kukhulu elilamachumi amane lanhlanu i-145 esiya kwelilamachumi ayisithuphalane i-164. Iziphathamandla zikahulumende weBotswana seziselizweni lapho ezilungiselela umhlangano wakusasa owokwakha ubudlelwano obuqinileyo lele Zimbabwe weBinational Commission ozaqalisa kusasa lapho kukhangelelwe ukuthi umongameli walelo lizwe umnonzana Mokoesi Masisi lomongameli Mnangagwa bazasayinelana izivumelwano ezithile. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe eBotswana unkosikazi Unity Dau uhlangabezwe ngomunye wakhe weZimbabwe umnumzana Sibusiso Busimoyo egcekeni lendizamtshina iRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo sokuhlwile. Uvele sinye isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Eric Molale. Unkosikazi Dau uthe ubudlelwano beZimbabwe leBotswana abubutsha njalo abakwenzayo yikubuqinisa nje. Amadodakazi kamuyi owayengumhlabeleli uOliver Mthukuzi uSelma Losandra babikwa sebeqoqe imbuthano yemculo elizweni kanye leSouth Africa leUnited Kingdom eyokukhumbula uyise ebizwa ngokuthi The Selma Mthukuzi and Friends Concert. Lokho kwenzakala lanxa kwake kwaphuma umbiko ovela kumfelwakazi kamthukuthi uDaisy owawusenqaba ukuthi kube lembuthano enje usithi basamkhumbula ngeyabo indlela njalo bazayiqoqa ngokuya kwesikhathi. Kodwa amadodakazi kamthukuthi athi aqhubekela phambili ngalimbuthano njalo acela abantu ukuthi babasekele kulokho abakwenzayo bebonga losekelo lwabo ngesikhathi etshonile. Ukukhalala umsebenzi kwabadlali beqembu leHighlanders izolo kubangele ukuthi ukulolonga ubuciko babo kuliviki lakho kwesulwe ngoba besithi bazakwenza lokho bengabhadalwa iholo labo lenyanga kazibandlela kodwa nje lokhu. Lanxa iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umnumzana Modern Ngwenya loDonald Ndebele zigijime zabancenga enkundleni yeBarberfield Stadium izolo, abadlali laba baqhubekile ngokukhalala umsebenzi. Omunye umdlali okhulume lephephandaba leThe Chronicle uthi lanxa bekwazi ukuthi ibhoso iyazama ukubadingela imali yabo lokho akubasizi ngoba omastanda bafuna imali yerent, imuli zabo zifuna ukudla njalo labantu abahleli bebakweleta sebefuna izimali zabo zibuyiselwe. Ngesizwe, abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Salbonani lapha ku-Studio 7 lesimanga esikhulu ngimi engikhulumayo ngwaseKezi kuSembe Village lapha esikhala ngakho thina lapha eSembe Village mina seJohannesburg sikhala ngokuthi kungenile abantu abangobhinya abahamba behopa abazali bethu bethi bona bakhipha ondova bebathathela izimbuzi lezimali lezinkomo bachiya bengalalutho emakhaya bengalalutho lokudla lesimo selizwe sinje asikwazi ukuthi abazali bethu bazodlani lezimali abasiza zona zilapha eGoli singakwazi ukuthi abazali bethu basifonele abasitshele ukuthi kufuneka izimali ezingaka sikhoqe izimali ezihambise khona ngale basitshele abazali bethu bavumile lezo zinto kodwa kungaso zinto ezilungileyo ezirongo. Laba bantu basibathathele abazali bethu izifuyo eziphelele duni uma bakuthole lesifuyo esisodwa ekhaya bekule nkomo ezimbili bazithethe zonke akusela lutho nkomo lezo sozami kodwa ngezikababa. Kodwa engitsho ukuthi bantu bakithi siyacela mpela ukuthi kanti laba bantu laba bakhitshwa mbani nguhulumeni kumbe bazenzela ngoba laba bantu kukhanya badla lamasobhuku bababathengayo ukuthi babanike izima ukuthi bayenze njalo. Ngoba siloqiniso likabaliyenzayo ngoba uma ngizwa mina kahle ngibuzisisa bathi yonke indawo bahamba bekhipha isikhova lenyoka noma njilila izinto ezimbili ezifananayo. Kambe isigaba sevillage singaka singaba lezinto ezifananayo ondova labo ababathenga endaweni efananayo yini? Awu siyacela uhulumeni siyakucela sibili ukuthi le audio ikhuluma ngayo njengasikhathi samanje. Ngibuhlungu kakhulu ngalaba bantu othothi laba abazenzonitsika othika laba abahamba beqanga bethathela abazali bethu. Abazali bethu kathesi basele bengenalutho basele behleli kathesi abazali bethu indlala ihleli kathesi abanalutho ngalaba bantu. Siyacela ukuba uhulumeni angenelele kulaba bantu abahamba empela bakhangelisise kahle kahle ukuthi laba bantu vele bazinhloboni. Abantu laba bahluba bakhumeza kakhulu abazali bethu bethola beyabulisa abazali bethu baqambela amanga babatshengisa izinto ezingalunganga. Yawu ngiyacela bakithi ukuthi lizame iplani ngalaba bantu.
Litshona njani abalaleli be-Studio 7? Mina ngiyamangaliswa ngulowo gwadi othina uchamisa usesengumntwana omncane ofuna ukuthi kube le inclusive government ukuthi layedle anti liyabona ukuthi kusobala ukuthi yini uyakwazi ukuthi bafuna ukudla bodwa kuzani besenza into ezingela ngqondo ngezimali zabantu isitudio ukuthi bephumelelise ilizwe yini ukhuluma ngokudla kudliwani khona kuzana abantu bedubeka kangaka ilizwe lifuna ukulungiswa kathesi inclusive government yabisi i-US dollar bona ama-ministers awezano balijontsha kathesi ukuthiwa kusela imali eZimbabwe sebelungiswe ngama-RTGs wokuthi into ezingelancedo nje ngababiseli ngabafaki i-MDC ibuse sibone ukuthi sizaba lokho sidubeka njengokudubeka esikwenzayo yini kathesi.
Ngithanda ukubingelela kuwe msakazi nakubalaleli bonke sithi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu osenzela umusa ngekhaya ngaphezu kokuba eleli izulu lisinake ukuthi sithole isivuno esihle kwabalimileyo sithole isivuno esihle siziphilise ngazo lezidlimo esidlimileyo kuze kuthi njengalokhu iZimbabwe singasela lutho sokwenzima ukuthengeka kwezinto ezitolo sikwazi ukuphila ngalokho esikulimileyo. Ngikhumbula kwathiwa iZimbabwe yathola uzibuse uzibuse ngenxa ngikhangela iZimbabwe kayimthola ngozibuse asinaye thina uzibuse aluba silo zibuse aluba umsebenzi ukhona aluba senza konke esikudinga esikuthandayo manje okubonisa ukuthi asilazi uzibuse abantu bayavalelwa emajele abantu bayaboshwa abavumeli ukuthi benze abakuthandayo abavumeli ukuthi bekhuluma abakufuna elizweni manje engathi ke uNkulunkulu engaphathisa kakhulu engemvula yakhe oze sike siphume edubeni lokuholelwa njengezinkukhu silime sidle sisuthe elizweni leli noma izinto sezidura zihlale zidura kodwa sisidla sisutha sishote lokho esikushotayo okufana nemisebenzi ngikhangele kathesi abatwana bezibaphe kabekho bonke elizweni bayaphumela ngaphandle kwelizwe bezama ukuyadinga amadlelo aluhlazo okuziphilisa ngendaba yokuthi izimpapa izangimthole ufreedom izangimthole uzibuse silokhu esisemzandleni zabahuquluzi lathatha ilizwe kuthiwa lithathelwa abahuquluzi abamhlophe kathe sisele kubahuquluzi labantu abamnyama abafana nathi abasithwalise nzima kuleli lizwe engathi siyacela uNkulunkulu engangenela. Ngiyabonga wemsakazi, ngibonga nakini nonke balaleli. Okhulumayo nguVictor Velaphi ofona eseJotsholo.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangane lezihlobo. Njalo sithanda ukulazisa ukuthi imbiko leyo ukuthi uzirekhode esiNdebele emilutshwana kakhulu. Sithola eningi evela esishoneni abesiNdebele abathumeli, ngakho siba lembili kumbe emthathu. Kodwa hayi, siyathemba ukuthi ngesikhathi sizayemukela evela kwabakhuluma isiNdebele. Sithanda njalo ukwamukela labo abasixhasayo abasilandelayo phela siya live streamer kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Indebele. Usikhumbuzo mlalazi uthi mamuka chini ebulilima yezi uyasivukisa ke ngesikhalanga siyavuka. Lo lesethi moleya uthi livuka njani balandeli. Usikhumbuzo mlalazi uthi uyithatha ngaphi imali umnumzana Chamisa ayidlalisa ngalindlela. Abesembiza ngelinye nje igama enganyeke ngalithi bhadla emphakathini. Njalo uthi I'm sorry to those who still trust this young man. Ngimbono wakhe lo ungabona abalandeli bakhe umnumzana Chamisa labo bangathi ah kambe uthini umlalazi. Unkosinathi Chinga Ndebelena uthi uvuka njani msakazi, ngibingelela izihlobo zami labangani le eDandanda BH44 eLupane. Ngilethemba inguquko izafika ngelinye ilanga. Siyabonga Ndebele. Okwakhathesi ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi liza kwethesa iziphathamandla zikahulumende weVenezuela kanye laba basebenzelayo kwezemali, ezinye njalo izijeziso kumalanga ambalwa azayo, lezinye njalo kumaviki azayo. Isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngalolu daba umnumzana Elliot Abrams utshele intatheli izindaba kumanyano we-United Nations ukuthi uzaletha lolu daba phambi kwalumanyano ukwenzela ukuthi uvotele ukuthi uncedo olugoqela ukudla, imithi lokunye lungene elizweni, lanxa umongameli walelo lizwe uNicolas Maduro ekwenqaba lokhu ngenxa yokuthi elemelika lifuna ukumsusa embusweni lisithi lisekela umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido. Uhulumende weMelika uthi kasoze anike imvumo untombazana wesizalwane seMelika eyokuthi azohlala njalo kulele lizwe ngemva kokuthi aye kwendela kumalunga iqembu labahlamuki ele-ISIS eSyria kodwa esefuna ukuphindela emuva. Imuli kantombazana la okuthiwa nguHoda Mutana olabazali abadabuka khona le Middle East isiliswa lolu daba emthethwandaba ngoba isithi wazalelwa eMelika njalo yilo ilizwe alaziyo. Uselomntwana oleminyaka phose embili. Umongameli Trump ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi usetshele umsekeli wakhe uMike Pence ukuthi engamvumeleli intombazana ingena elizweni. Uhlupho olufanayo lubikwa lubhahile eMelika leBrithani. Ukuziphethayiza kwamanye amazwe obengumongameli wele Nigeria uMohamed Buhari usebuyele njalo esikhundleni sakhe ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe. Lanxa ibandla eliphikisayo lizame ukumisa ukubalwa kwamavoti lisithi bekulokuqilibezela. Ukhangelele ukwethula umbiko wakhe wakuqala wokunqoba. Ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party lithi umtshina yokubala amavoti la yenziwe ukuthi ingasebenzi kuhle ngabomo. Lanxa lingatsho ukuthi lizayiphikisa impumela yokhetho kumbe hatshi. Ukubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lantathu ngenxa yodlakela kulolu khetho. Oyeligqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Michael Cohen, ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale leCongress namuhla ukuze akhulume konke okuphathelane lebhizinisi kaTrump, kanye lowayekwenza phambilini langemuva kokhetho luka-2016, olokudinga umongameli khonapha eMelika. Umnumzana Cohen ngowakuqala olesikhundla esiphezulu eMelika ukuthi afakaze phambi kwaleli dale. Selokhu kwaba le Watergate scandal ngomnyaka ka-1970 esasithinta umongameli welizwe ngaleso sikhathi. Umnumzana Cohen ukhangelelwe ukukhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokho. Lokho kubikwa wakwenza kunkosazana Stormy Daniels owazakala ngokuphatheka kumifanekiso emacansini i-porn star, kanye lo Karen McDougall otshengisa umzimba wakhe engagqokanga okupheleleyo, i-Playboy model. Umnumzana Cohen wavuma ukuthi ulecala lokuqamba amanga phambi kwedale leCongress lokuthi ngempela wababhadala abesifazana laba, kodwa uTrump eyakuphika lokhu. Ukhangelelwe kumiswa phambi kwamakomiti amathathu kuliviki, amabili abe evalelwe umphakathi. Umnumzana Cohen oleminyaka engamatshumi amahlanu lambili 52, wayeligqwetha likamnumzana Trump okweminyaka elitshumi kwaze kwafika ukhetho luka-2016, njalo wayemncedisa ukubhula umlilo nxa iphambanisile. Besizwe umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlanders. Umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlanders. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi umkhokheli webandla le MDC umnomzana Nelson Chamisa ubikwa iseke amazweni ambalwa edinga usekelo. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.